go VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhurauri hatonge nyika yose. Asi ZANU PF yakapara nechi nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi ngasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumeni kaMnumzana Mnangagwa, athi zahluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhulu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo ePhalamenti bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono isothi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yimember of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU PF emhlanganweni we-rally eMthoko, uMnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Hambeni neZANU PF, hambeni nokubatana, hambeni nokwina ma-election, hambeni nokwina ma-election. Bathi mandu. Kana kuna MP akakwara kana onda kuita ndakaende kuze secret.
Kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente, ngiyalixwayisa ukuthi ungaya enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele, umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalela eParliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uza kuhlupha. La ningikokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu we-rally eMthoko. Asizweni enye yezinduna ebekulo umhlangano uMnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Ururumekezo wauya pa chaizo tinotarisira semadzima voti shande newana wedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu ngazvisinganyatsobatikana bane wazhinji ekunzi dai tikashanda takadaro handikuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
lawo ngamazwi enye izinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechazisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU-PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mutiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla ukukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intatho yezindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide Acres eHarare namhla, umnumzana Mutiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla leZANU-PF besanda kuhluthuna intambo zombuso, yikho wabumba ele-MPF.
Kana uri muto wakatakura futhi usidraiva ndege, usidraiva tengi, harisi rako tengiro, nefuti yacho futi haisi yako, wanzine nyika. Jiwe mchengeti wedu, chichengeteo, chengeta nyika edu, nesu oti koko na urara opeza ganaka, tichisumu zira nyika edu, murunyararo. Itrastikai, kuvimbwa newe.
Usole amadunga italele palamende, ngati kwashuleka ukuvikela isekelo sombuso, okusekelwe ngumgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South, kuleli bandla, umnumzana Johnson Langa.
Nesikhathi sempi wawula mawoko laborators ehamba la mawo veterans, so nxa babesifa kanye kanye la mawo veterans, yikho ke amaparliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama. So nxa kuyikuthi khona ikhu lei yaba khona ngenxa yokuthi labo eparliament bayenza impeachment labo bangama collaborators, siyabesaba kungcono iso singabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu i-member of parliament engalalwazi. Ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nxa uNkulunkulu engasiphathisa ngama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo nge-constitutionalism ngoba thina our values are about i-constitutionalism, i-democracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba seMashingo kuleli bandla umnumzana Amasa Nenjana.
Uyashubona ukuthi abantu laba abakwazi abakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u-president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama-MPs. But ngenxa yokuthi u-president bengawazi ukuthi kulakwenzakalani, he was deprived i-right ukuthi ezi ukuthi kwenzakalani phandle. Bathi be-organize ukuthi bengasayini impeachment, basesizwa ukuthi incwadi seyibuyile ukuthi wona u-president senjani se-resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident impeachment uyengaso ziphumele because uthi yena ubesele 80 of the MP that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayinileyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekhiphe upresident.
kuvunyelene kulomhlangano kuba kusiyafika olwesibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumela izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umtshinile uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcinisihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU-PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi okungelabunandi. Two, yazuzakala isivumelwano selakhesta. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma kumbe abayivumi. Three, amasotsha wonke ayesempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje, ama-voters abantu babengarejistanga. Babe bokungena kuphela bavote kumbuvote kathathu kumbuvote ka-4 abanye kwakuthiwa badeza izandla asikwazi khonokho kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000 ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edalela ePhalamende la kumakhansili kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi Zaphu yayabamba emathebeleleni le-medians kakhulu. Yikho ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuthecha. Ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique. Ihlangene labo Lodi Choms khonale belabo Mgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhlaka 26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhlaka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eliyinafu elifaneleyo ukuthi baphikisane bazibalungise bonke. Asibuyeleni kuleso simo hayi lesi se-48 hours.
Ukhomishina we-ZEC unkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
nanzelela ukuthi ukhetho luzabe lukhululekile njalo luzabe lu-free and fair elections ikwenza mutsho kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakuba ingathi luzemambijana ngoba asinanzeleli njengezibekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile. Kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, keselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7. Esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu kwabantu ngamini Nkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho kumi njani kahle kahle.
Umgwaqo umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSimithi abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi banatha nezinkomo yabala amathoyilethi ma umfula lo ugcwele babantu ngabili inkomo abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alodoti nje wonke bathatha nje abantu omfula yabugcwele ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emathebethebeni banathe lawo manzi kodwa ke ma umfula ma ugcwele abantu bathatha wona lawo manzi angcolile yalezi nje ezifileyo sale doti nje zabantu abalazambuzi bathatha nje babebesiyanathe emfuneni zabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyabako siyasuka iwanezi mission support 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance suthi ma ungasuka lapha yana muntu ugulelwe umuntu ufike iwanezi mission ma bethi hayi lo muntu akadlulisele iFilabusi kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi ma kusemini ke uthuthu zomthwala ke umhambise kuskuta ufike kuskuta laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi ma kufika usuku uthi ukuthi uyasomele uhaye imoto from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babogogo abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana inganiki iyangcwelelana nje bebhele ingcwele eFilabusi ungapha kube kunomumalakhe Nkomo akaveli ebantwini owangale laye akaveli ebantwini abantu abo kabaveli nje ebantwini ithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini ngapho kwakulobabumalakhe Nkomo ma udlula ezibusiya ngangapha kube kulobaba u-Endrulanga labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu into abayaziyo ikuthi nje masokusiya vodwa beze ebantwini bazofuna amavoti so akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu bathila njani kuthila even abantwana bezikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi kulabantwana abalahlekule yimphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye esikolweni abantwana isikolo isecondary mangaphakamisi bahamba abo-15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ofike esikolweni abuyabuye achaphe le mfula emkhulu le kukhuluma owanezi river iprimary sikhona isikole esinye bathi izikolo kuchotshwa imfula eyi-2 uwanezi river kuchotshwa lomalole river so izulu malisina malingana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni akula ntuthuko akula bridge akula nje lutho nje ukuthi uzathi umntwana ngayechaphala ngale bridge nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje asazathi isinyamazana nje sihlale esikhanye.
Alubana elalele umnangagwa lohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo.
Amazwi mina engingawaqondisa kuye ubaba uMongameli ubaba uEmerson Mnangagwa yikuthi ngayakhonakala indawo nendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe njengoba nje siyakhuluma kunye makuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu ngoba kuthemba laye ma engathi ufuna ukuyenza irali yakhe kuleyani indawo kuyebe kumele asuke ethwele amanzi eharali ngoba akuboni ithena amanzi anathwa ngabantu bakuleyani indawo yena ngawanatha ningezwa sothiwa umongameli eseshike wathi ice cream futhi eflabos kathi ingase ice cream kuyikuthi iphoyizeni angawanatha nje manje ahlagule manje idodi nje
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ndlovu siyabonga
hayi nami ngibonile bawatheka mina ngikomeze ngathi mhlawumbe kungaba le ndlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlabayithwale ngixoxa le sakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama
siyabonga ntungameli asizweni uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami nguChris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
hayi ngiyabonga baba ngiyabonga
ye ungasela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana esanda kwedlula ukubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF wena njengomhlabeleli uthini ngalokho
mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimember eyebandla lonalelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimember kakulaa nkinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe kuhayo ebhadelwe imali ukuthi eyeperforma kuphela alakho amboni ububi bakhona ngingazi khona pho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kaSandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kadiseralini yakhona kutho ukuthi abalandeli bonke labantu uzabaluze kukanti anto abona ukuthi wena uyabe ulabalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe yakuphika imali oyibona ukuthi le angaze nahlekelwa ngabalandeli kantanti abanye benge mali kumbe ukhangela le future ukuthi ngokwenza so ukuzi aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe ziqakathekile ukuthi uzikhangele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezezabopolitics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza kubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kwilibandla lawo lisekela
khonapho yibo ubunzima embutho ukuthi uyabe usekhoneni njenge-artist nxa sekufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi le nto encane bayi-interpreta ngezinye indlela
kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi umtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF kodwa ungani waphumela kwengangcolanga kuyaba kuhamba njani khona
kuyaba kuyikuthi uyenze khonokho engikuthile ukuthi nxa yena ehambe eqhajiwe i-artist esiya entertainer ufike wachayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe
ake sikhangele elakusasa ikhona yini ingoma esingayikhangelela
ikhathesi kulesindlu le ephume nje this week ngathi iphume this week okukhanya inguvela amehlo
okay hayi siyathaba kakhulu ukukhuluma la ungavalelisa abalaleli
hayi ngithanda ukuvalelisa mbonga kakhulu mbonga wena msakazi lawe odniki platform yokuthi lamke ngiz express kakuna
hayi sisibongile sifisela inhlanhla
siyabonga
Loke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uKhuksman ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Sonke amalota kambeni nithi nasiyo kumulela sizajola omasanda sebethu iminyanga
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eWashington Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elethi Polokolo eZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Umkhamabhiliya team yohlohleka kabili ngemzuzu yokwengezelelwa eExtra Time emdlalweni ophose wafika emlindi yagcina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Khatewere ehlohleka kabili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili nguLazarus Khambole. Ngile ezinye zezindaba ebezikhokhela umnumzana Emerson Nangaswa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le National Patriotic Front uretired Brigadier General Ambrose Montaneri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso obesebenzisa ibutho. Ama Warriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.